eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kuzibandlela 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
May I inform this august chamber that your...
Ngithanda ukulazisa ukuba umfo wenu owayengumongameli weZimbabwe, umnumzana Robert Mugabe uziphilele, uvikelekile njalo ukhululekile.
Abakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo emhlanganweni weAfrican Union.
Singabo bona sebengayithatha lula le ndaba, bona bayisivele ukuthi hayi omakhuphe ngabantu njengoba bevele bona besazuthi abantu abavele emathibele njengabantu abalutshwana, kodwa bazamangala kakhulu ngoba umakhuphe uzaphula i-crowd eningi kakhulu and kuzaphazamisa kuzavele ukuphazamiseka okukhulu kakhulu kule coalition le abazama ukuthi bayenze.
Abasekeli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano lakubandla le-MDCT. Sokubotshwe amapholisa kamansipala weJohannesburg amathathu esetheswa icala lokubulala intatheli zindaba yaseZimbabwe ebihlala kwele South Africa uGod knows Nare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namuhla emhlanganweni weAfrican Union kwele Ethiopia. Indigimba yomkhankaso walonyaka ithi ukunqoba inkohlakalo yikuphumelela kweAfrika. Abakhokheli laba bathembise ukuthi bazalwisana kanzima lokungethembeki emazweni abo. Umongameli wakule Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari utshayelwe ihlombe ngosowabo ngokulwisana lokuhuquluzi elizweni lakhe. EZimbabwe khona umongameli Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi. Nanku amapolisa esebophe abantu abanengi ababeyizicukuthwane kuhulumende kaMgabe. Incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi kubalulekile mpela ukuthi amazwe aseAfrika alwisene le-corruption, kodwa uthi eZimbabwe kawusoze uphumelele kalula lumkhuba.
Ungumzamo omuhle okufanele ukuthi ngasiyawamukela sonke, ngoba i-corruption yesibulele i-Africa yaze yayinika le ndlela ekhangelwa ngayo ngendlela embi. Njani sizwe nje amazwe ka-Donald Trump emavikini adlulileyo ekhuluma kubi nge-Africa. Kodwa uma siwukhangela lo mzamo, siwukhangela ukukhangelisisa iZimbabwe ukuthi yona imi njani umzamo wakhona, kunzima ukuthi singathi eZimbabwe khonokho okungumkhankaso we-African Union eZimbabwe singathi kuyenzeka. Kwenzeki ngoba siyakwazi ukuthi kunjenje kule mali engange 15 billion dollars elokhe ingazi ukuthi yayangaphi, eyanyamalala. Upresident unguyokhona uMnangagwa, nguye obalelwa ebantwini abangabanye abahuquluza leyo mali. Singasabali lokuthi nxa sikhuluma nge-corruption asikhangeli kuphela ukuhuquluzwa kwezomnotho, sikhangela even lokuhuquluzwa kwama-opportunities, ngitho le power, nxa ngingakufaka ngesilungu ngithi i-power, umbuso uhuquluzwa kwakuthi nguba nozagcine busa. Khona ukungena kwaMnangagwa kupower namhlanje yibuhuquluzi futhi, ngoba yi-corruption yaliyala ukuthi kwenziwe ikhu umuntu angeniswe nge-backdoor bese kuthiwa nguye sengu-president kusasa. So eZimbabwe vele into yonke ingcwele kusukela ekungenisweni kukama yena lowo khona manje, le mizamo yonke abayenzayo bethi bakupha abahuquluzi bethiyana bona bodwa abayibe abahuquluzi abaphezulu, konke sikubona kusenzakala nje kungcwele.
ukhona singabona yini emveni komkhankaso lo o-African Union eZimbabwe sokubotshwa wonke umuntu ongethembekanga okugoqela bona abasekela yena ubaba uMnangagwa?
Angiboni kusenzeka lokho Nkomo, kuzaba nzima ukuthi kwenzeke ngoba kuqinisekile nxa ukukhangela eZimbabwe ukuthi okokuqala bonke ababotshwayo ngilabo kuthiwa kade beku-G40. Okwesibili bonke ababotshwayo ngabantu abalamacala angayindawo labo, nxa kuyukuthi banamacala kumele babotshwe, kodwa esikukhangeleleyo ukuthi nga kubotshwa ngitsho lalabo abakaMnangagwa, laye uMnangagwa imbala nga actually usethole abantu abamkhangelisisayo bamhlazise ukubabona ukuthi kalawo yini lawo macala.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane. Izolo khona uMongameli Mnangagwa utshele umhlangano we-African Union lo wona ophela namuhla ukuthi uhulumende wakhe uzagcina uMnumzana Robert Mugabe kuhle, njalo akulalutho olubi oluzamehlela.
May I inform this august chamber that your...
Ngithanda ukulazisa ukuba umfo wenu owayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe uziphilele, uvikelekile njalo ukhululekile. Kungumthwalo wami njengomkhokheli omutsha welizwe ukuthi ngilondoloze isimo sakhe sisihle, njengoba kunguye ubaba wethu wasungula isizwe saseZimbabwe. Inguquko esibe khona eZimbabwe, intambo zombuso zisuka kuye. Liyakwazi lani ukuthi akuzange kube lokudoselana, kwenziwe ngokuthula. Ngithanda ke ukulazisa ukuthi siyajabula njengesizwe ukuthi besibhekane lenkinga, kodwa sizilungisise ngokuthula. Sathola losekelo lakubangani bethu abasemhlubulweni wezansi ye-Afrika abeSadak kanye lasezwekazi lonke labensundu.
Lawo bekungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia izolo. Obehumutsha nguGibbs Dube weStudio 7. Umhlangano lo ugqitshwa ngalintambama njalo uMnangagwa uphindela ekhaya kusasa. Kunjalo nje ubaba uMnangagwa ngokwakuqala ukuba ephatheke emhlanganweni we-African Union njengomongameli weZimbabwe ekulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kumgabe nyakenye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano we-African Union wesimachumi amane lasifico mine mibili 48 owenzelwe kwele Ethiopia uqalile lamhlanje lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa azise khona amazwe e-Afrika ukuba eZimbabwe kulokuthula, njalo bathethe intambo zombuso ngokuthula, ethi lowaye nguMongameli umnewabo uMgabe ukahle bamgcine kuhle akulankinga. uMnangagwa uchazele i-African Union indlela abasebenza ngayo lokuthi basebenza gadalala ekulondolozeni imbali enhle kaMongameli Mugabe ngokuthula lenhlonipho enkulu. Abanye abahlaziya ngamalungelo oluntu lezombusazwe bayalusekela uhambo lukaMnangagwa emhlanganweni we-African Union owakuqala, kodwa abanye njalo besola bethi aluyi kunceda ilizwe ngalutho. Umqondisi we this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi uMongameli uyiphindile inkulumo yakhe ahlala eyenza kumazwe asethe wawethekelela, njalo kakhulume esenza.
UPresident uMnangagwa uqhubekela phambili lase-African Union lapho ethumayiza ivangeli elokuthi iZimbabwe isiredi ukusebenza namanye amazwe. Kodwa ke ivangeli li-right, but okuqakatheke kakhulu siyayazi indaba akade ivele isixothela abangani, indaba kade sivele zisixothela ama-investors, indaba zokungahloniphi amalungelo abantu. Ngibona ngathi kuqakathekile at this point ukuthi uPresident akhulume ngesenzo.
UMongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uvumelane lomphambi ethi ungena lomhlangano eqhubekela phambili kumanyathelo kaMgabe.
Sithi uhambo luka-Emmerson Mnangagwa lokuya e-AU aluyi kusinceda ngalutho. Singokunjalo la uMnangagwa njengayo Robert Mugabe uqhubekela phambili esiyabona abangani bakhe abangeke basincede lutho njengelizwe, especially thina abantu basemathwelelenje.
UMnumzana Thamani Ncube uthi uhambo lukamongameli Mnangagwa aluqakathekanga, uyazama ukuzigeza abe msulwa ngokungena kwakhe embusweni esebenzisa ibutho.
uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya e-African Union kimi nje asilo hambo luqhakathekileyo nxa sikhangele impumelelo yelizwe leZimbabwe ikuyazama nje ukuthi khona athi legitimize ukungena kwakwembusweni.
Unkosikazi Monica Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa bafisa ukuba ubudlelwano beZimbabwe buqhubekele phambili bubuhle lamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa lokhe engene embusweni uhamba esiyachaza ukungena kwakhe embusweni enxusa abatshali bemali kanye lokubika ukuba sewaguqula imithetho eyayixosha abatshali bemali ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukuqala amabhizimusi. Ethembisa lokuthi ukhetho oluzayo luzabe luthule lungelamsindo kulandelwa umthetho. Ethi labasuka emazweni awe European Union banakho ukuza bezohlola ukhetho noma nje abantu asebebhalisile ukuvota sebebanjwa ngamandla ukuba babhalise inombolo zamaphepha abo okubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bamabandla akumanyano we-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano lakubandla le-MDCT. Bathi inkokheli yomanyano lo kumele ilungisise udaba lwabantu abazancintisa kulolu khetho. Nanku phela sokulokudlephana phakathi kwamalunga amabandla atshiyeneyo akulumanyano evanga izikhundla zokuncintisa. Umzekeliso osobala ngowesikhulumeli se-MDCT umnumzana Obed Gudu yena othi uzancintisa edinga ukumela isigaba seHarare East edalele parlamente lanxa kuvunyelwene ku-MDC Alliance ukuthi umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti nguye ozancintisa kulesi sigaba. Okunye okuhlupha abasekeli bamabandla ku-MDC Alliance ikulwisana okukhona phakathi kwabasekeli bakamnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Iningi lithi nxa umanyano lo ungayilungisisanga yonke linyakanyaka uzanqotshwa ngendlela eyangisayo yiZANU-PF kukhetho. Sixoxele ulwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Bazibasela umlilo bona bodwa bangalanzelela ukuthi lomlilo singayolumatha kangakanani, kodwa lomlilo ngumlilo olumathayo njalo ngumlilo olumatha ngohlonze. Into le isihlanganyele ukucwasana ingathi ngesikhiwa bathi i-tribal. Kuthi kunjalo ukuthi kusiba tribal again kube njalo khona kuwukuthi kahle kahle khona ku-political. Uma kukhuphe indlela aphathwa ngayo ngesikhathi kuse-appointa umjuri lo Chamisa kwabe yinto eyayethiya abantu bedizikile kakhulu okwathengizeka abantu abaningi uZulu omningi ukuthi abantu basemashonaland abathathi abantu bemathebeleni njengabantu abale ngqondo abacabangayo. Kanti khona kwake kwavela ngaphi ukuthi kungakhanjwa kuyekhethwa ama-deputies amanye kukanti udeputy lo bevele bekhona ebengu-first deputy engatshelwa lutho engazi lutho njalo engaminywanga nokuthi abe khona kulo mhlangano. So kube lokuthengisela laphana sobala ukuthi laphana umuntu wasemathebeleni uzaba ngudeputy uzaba ngudeputy ngebizo kuphela kodwa akasoze abe ngudeputy ongaba lo msebenzi oqakathekileyo ngoba njengoba sikhuluma okwakathesi umduri ubengafanelanga ukuthi kathesi kube nguye osengu-acting. Kodwa umuntu ofanele abe ngu-acting fanele ukuthi ngumama lo abamthola evele khona yinto kade valuthi ngabe yenzakale naleyo.
Ukungabi khona kukamakhuphe labasekeli bakhe entweni le emkhankasweni womanyano lo ubona kuphazamisa njani amabandla aphikisayo la kukhetho oluzayo?
bona ngesingabo bona sebengayithatha lula le ndaba bona bavele ukuthi hayi omakhuphe ngabantu njengoba bevele bona besazuthi abantu abavele emathivelendi ngabantu abalutshwana kodwa bazamangala kakhulu ngoba umakhuphe uzaphula i-crowd enengakhulu and kuzaphazamisa kuzavele ukuphazamiseka okukhulu kakhulu kule coalition leyo abazama ukuthi bayenze akusoze kusebenzeke lula ngoba umakhuphe abantu abamlandelayo ngendlela engikhangela ngama statistics ekuthengisela khona ukuthi umakhuphe unabantu abaningi kakhulu kuyingakho ubona noma ekhuluma noma elegunya elikhulu kangakuthi yena engazihluphi ngokuthi ayencenga khona ngale ngoba uyazi ukuthi laye ulabalandela abaningi.
Umnumzana Difa Dube ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, sixoxe laye eseNgilandi. Lingakhuthwa luhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngenxabangxoza kanye lokudlephana okukhona kubandla le-MDCT kanye lakumanyano we-MDC Alliance. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umculi odumileyo wakwele Zambia ohlabela umculo we-hip hop uFumba Chama ubikwa esebalekile elizweni lakhe ngemva kokwethula ingoma elesihloko esithi Koswe Mupoto, okusho ukuthi igundwane embizeni. Ingoma leyilamazwi akhanya ethuka abasembusweni ethi bangamasela. Umhlabeleli uthi ubaleke elizweni ngoba ubesethunyezelwa imbiko emethuselayo ebisithi uzabulawa. Ukugcwala komfula usein edolobheni le-Paris kule-France sokubangele umonakalo omubi emizini esekhunjini lalumfula ngoba likhukhula izindlu lezimota. Lomonakalo ulakho ukuthatha amaviki athile ukuthi ulungisiswe. Abaphila ngokuthengisa bathukuthele kakhulu phezu kwamazwi eziphathamandla zezempilakahle kanye lomansipala awukuthi yibo abamemethekisa umkhuhlane wesihudo i-cholera, kubika uMavis Gama.
Le nkulumo yenza ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera eChegutu osibulele abantu abane lanxa uhulumende ethi usunganeno. Kungalesi sizathu umunicipality weHarare labogatsha lwezempilakahle bethule imibiko ethi abathengisa izitaladeni yibo abangezelela ukusabalala kwekholera. Omunye wabaphila ngokuthengisa othande ukwaziwa ngegama lokuthi ngumama Kuzanga uthi yamzundisa le nkulumo yokuthi yibo abangezelela kudubo lwekholera.
Chimwe chinhu chinotirwadza ndechekuti muno mukaita outbreak yekorera.
Okuzvisa ubushungu yikuva isikhathi sonke nxa kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo esibangelwa yikholera yithi esibekwa umlando. Babazinuki amakhwapha njengenkokheli kamunicipality bayawuqhuba na umsebenzi wabo. Ungaya eMarekha test uzathola ukuthi kugcwele impethu ezilomsila.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi akavumelani lalokho osekukhulunywa yiziphathamandla.
Makwi ukuthi bayalungisa indawo lezi ezithengiselwayo befake singathi ngesingisi ngama-standards ukuthi ma lapha kuthengiselwa khona ukudla kungaba lamanzi kungaba lezambuzi kungaba lento ezinjalo kuzaba nzima ukuthi sithi laba abathengisayo baletha ikhorela ngenxa yokuthi okokuqala laba zama ukuziphilisa. Okwesibili bona ukuthi baze bebe khonapho ezindaweni lezi umunicipality wayengaphi wayevele esazi ukuthi kungaba lo dubo lokhorela. Ukubona kwami mina okwakathese yinto engathi yabifunakala ngoba labo abe iministry le khangela ngezempila kahle labo balamandla njalo okubona ukuthi into engaba imbangela lapha endaweni zika municipal indawo ezinje ezinje
untunga kwauthi akuqala eZimbabwe ukuba labathengisayo kodwa ukukhona yikuba iziphatha amandla kwamanye amazwe zibalungisela indawo ezilondolozekileyo lapho bengasebenzela khona
kuza vele kube labantu abathengisayo ngamafitshane lo manispala okubona kwami nguye umuntu omele elungisise udaba lolu efaka abantu endaweni eziqondileyo abantu laba kube lezambuzi kube lamanzi kube nento ezinjalo engayenza njalo ngesikhiwa singathi angafaka ama-standards so ngabalula ke kusasa ukuthi singathi kholerwa isibangelwe yilaba abathengisayo
uxwayisa umanisipala lohulumende ukuba babuyele kundlela yokuhlola lokulondoloza indawo abasebenzela kizo abathengisayo laba ukuba zihlanzekile nalo bahatshi
ilizwe leli elethu belivele into sezingamanga kuhle esingathi yi-service delivery bekuvele sokungasela msebenzi eqondileyo ikakhulu ma sikhangele emsebenzini anto yabo umansipala kodwa kungabuyelwa lapho mina ukubona kwami kuba ngcono ngoba kubuyela lapho engike ngatsho khona ukuthi lo mansipala nguyonikwa amandla umhulumende esingathi local government kodwa angeke aba lamandla okulahlela abanye abantu icala awakhe amandla ngokuletha inhlelilezo ngokufaka amampompa amanzi ngokulungisa indawo lapho ethengiselwa khona ukudla ibe yindawo eyabe ihlambulukile ibe yindawo eyabe ingelangcekeza
abathengisayo bathi umunicipala lohulumende kumele baqhube umsebenzi wabo ngokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ukubuthi izibi kanye lokulondoloza impompi ezithwala ingcekeza ukuze luphele loludubo loludubo lungaqali kuleli njalo kubangelwa ikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ngoba uke waqhamuka njalo ngomnyaka ka-2008 emzini webudiriro wasabalala ilizwe lonke abedlula amakhulu amathathu balahlekelwa impilo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Sokubotshwe amapolisa kamunicipala weJohannesburg kwele South Africa amathathu esetheswa icala lokubulala intethelizindaba yaseZimbabwe ebihlala kulelo lizwe uGod knows nare kubika uBenedict Nhlapo.
Amapolisa kamunicipala weJohannesburg amathathu la uLincoln Muloyi, uNhlanhla Joseph Vilakazi noThoza Mile Mhlanga bamise phambi kwenkundla kamantshi uJohn Baloyi elokishini leRoodport ngolwesihlanu besetshiswa icala lokubulala ukutshaya lokuzama ukufihla ubufakazi becala. Umtshutshisi utshele umantshi ukuthi mhlaka 17 Mabasa ngomnyaka ophelileyo abathathu laba bathole uNare ehleli emoteni yakhe bamdubula bambulala qede lapho bafihla ubufakazi basebesithi bona bebexotshana le mota etshontshiweyo abathathu laba bakhululwe ngemva kokubhadala imali yebheyili kanti icala labo lizathonisiswa emthethwandaba we-High Court eJohannesburg Inhlanganiso yabahleli bezindaba kwele South Africa, iSouth African National Editors Forum, ithi lesi isifundo sokuthi intatha ezindaba zinelungelo lokwenza umsebenzi wazo zingenqatshelwa muntu noba ukwethuselwa. Intatha ezindaba eZimbabwe kwele South Africa, umxolisi Ncube, laye wemukele ngezandla zombili ukubotshwa kwamapolisa la.
Na amapolisa ezabulala intatheli zindaba usemsebenzini ngoba kusenza sigcine sesicabangela ukuthi mhlawumbe ubulawele umsebenzi wakhe lo ngoba uwe umuntu ovumbulula izinto ezenziwa ngankulu. Kumele ukuthi laba bantu ababanjiweyo bajeziswe ngendlela ebuhlungu ezavikela ukuthi into ezinjenganezo siqhubeke zisenzakale.
Langamazwi agcizelelwa ngenye intatheli yeZimbabwe umkhululi Jimoyi.
God knows yena njengomuntu oyaziwayo ube nenhlanhla enkulu ukubana udaba lwakhe lulandele. Ngiyakuthuthuzela ngiyachallenge njalo abonozindaba ukubana bathathe lesi sinyathelo ukubana belandelele amacala wonke okubulawa kwabantu kuma police station wonke across ilizwe.
UNare wabika iminyaka elitshumi kwele South Africa ngecala lokuntshontsha ehlomile. Kuthe ekuphumeni kwakhe ejele waqala ukusebenzisana nenhlanganiso zezindaba ezijeneyo ukulonda izindaba eziveza imihlobohlobo yonke yobugangi. Nguye waveza ubala imisebenzi yabomagumaguma ababetshaya ukubulala nokubamba iganyabo abeZimbabwe nxa bechapha umfula lwempompo besiza kwele South Africa. Wangena njalo lasemigodini edingisisa ukubulalana kwabotsheketsha kwele South Africa. Ngokwenze njalo wagcina sisebenza nenhlanganiso zezindaba ezigoqela iBBC, SABC, ENCA, New York Times lezinye. Nelesibu 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
balandeli benguqu sokwesikhathi senu. Usethola ikhaya elitsha umdlali obeselesikhathi eside edlalela iqembu le-Highlanders, u-Eric Mudzingwa, yena oseqatshwe liqembu leBulawayo City. Kubika uJoseph Njaji.
Obona ngokudlelana kweqembu leBulawayo City loZulu uthandiwe Moyo utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uMdzingwa ngomunye wabadlali abayisikhombisa asebeqatshwe liqembu leli elikamasipala wedolobho lakoBulawayo.
Abafana sesibasayinile so far kuBulawayo City nguThathe Ndathabengwa, Benzele Cholocho yi-striker, uWellington Muuya weBantu Rovers yi-goalkeeper, Silola Kinyati attacking midfielder evela eCholocho, Justin Kaunda attacking midfielder da evela ewande, silo Nhlanhla Ndlovu Highlanders, silo Mgcini Sivanda Haumai ongutunga ma striker, then silo Eric Mdzingwa i defender evela u Highlander.
Umoyo uthi abaqeqeshi beqembu leBulawayo City abakhokhelwa nguDarlington Dodo basakhangelisisa kuhle abanye abadlali labo abadinga umsebenzi kuleli qembu elisile ngesikhala senalithi engozini yokugunyulwa kusigaba sePremier Soccer League nyakenye. UMdzingwa oleminyaka engamashumi amathathu lanye eyokuzalwa ubesedlalele iqembu leHighlanders okweminyaka elithumi kusigaba sePremier Soccer League, njalo ukungagcinwa kwakhe liqembu leBhosa kudale impikiswano. Abanye abalandeli beCity bekumele agcinwe kubongwa ukuba akazange alifulathele iqembu lelingesikhathi kulamaqembu ayefuna ezowadlalela, ikanti abanye beCity besekumele ahambe. Bakhona abalandeli abadinge ingcazelo ngokuhamba kukaMdzingwa loSimon Munawa, unkokheli yeqembu leHighlanders ngesonto lapho bekulomhlangano oqhutshwa minyaka yonke. Njalo inkokheli yeqembu ichaze ukuba umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu nguye othe bobabili laba abakho kunhlelo zakhe. UMdzingwa lomna wabakhonjwe indlela ndawonye labanye abadlali asebekhulile abagoqela uRalph Matema, uAllen Gatsi kwakanye noThenda Ingulube. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Bayangilandela ingoma kaMehlo kaZulu ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Limkhangele uMehlo uyeza lelinye idlalade kunsukwana ezilandelayo ukuze igqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abakhokheli bamazwe aseAfrika abagoqela uMongameli Mnangagwa namhla basungule umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo emhlanganweni we-AU. Abasekeli bamabandla akumanyano MDC Alliance bathi bakhathazekile ngokulwisana okuqhubekayo kulumanyano. Olivalelisayo, umntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.